sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Mpalakazi 2020 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abanye isikhathi esiningisele isikhathi ukuthi ababuya ama-diaspora yiwo abebuya le mali manje kathesi le COVID lekhona so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuya balutshwane so imali hayi kathesi akula khisimo siyakhona livizwa kuphela lesikolo njengoba ziyavala kumbe 2 weeks kuphela so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwela
ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe. Isikhulumele sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezikhondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili.
Kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe zesabekayo emabhenki, abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo zithina imijova labozuku bagadwa ngecheshi ngokunjalo kabantu obalomlando ukubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathwele imali zokuthi bagadwe njalo umjovo. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi bethini umthetho lo unika abantu imali 2000 evika abantu abahlukanelwa imali eninga 1.
Iindwendwe ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likamphalakazi ikhisimu singakafiki. Umthetho wandaba waphezulu o-High Court ePretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayegqithisa isigwebo sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezikondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele coronavirus liqansa elizweni mihla ngemihla. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ethi abasebenzela emahofisini kahulumende umsebenzi usuza kwehliswa uye kusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Amahotela lezindlu ezizimeleyo ezokulala sebezatholisa usizo umuntu esendlini ayibhadaleleyo kuphela, kuthi lapho okudlelwa khona lokunathelwa khona akusamelanga kubuthane abantu. Lokhu kuhle kwadanisa abaningi abakade sebelungiselela ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Donald Khumalo uthi lo nyaka kumnyama ebusweni benkawu.
Sizikhangela ke kathesi isikhathi sekhefu. Nanxa ngikhangela edrobheni kangibona abantu abashophayo. Ngiyazibuza ukuthi kanti pho kuzathiwani. Kodwa hayi sizathandaza ukuthi uNkulunkulu asigcine. Naye lukhefu lona lesilikhumbula ukuthi likhona. Nanxa singazwe sidlile nje njengeminyakeni.
Umnumzana Josephat Mangena uthi ikhisimusi yalonyaka inzima abantu abalamali.
Sambona ukuthi kungaba le holiday especially ikhisimusi nale ekhona esiyikhangelele ngoba imali abantu abalamali. Ikhisimusi yalifuna abantu bele mali besebenza. Manje abantu abasebenzi bazithengisa abasebenzayo abazithengiselayo so imali akula. Abanye isikhathi esiningisele isikhathi ukuthi ababuya ama-diaspora yiwo abebuya le mali manje kathesi le COVID lekhona so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuya balutshwane so imali hayi kathesi akula khisimo siyakhona livizwa kuphela lesikolo njengoba ziyavala kumbe 2 weeks kuphela so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwenza imali izabe ikhangelele i-school fees ezabe sezikhona zona lesi.
Unkosikazi Phumuzile Ndlovu ubecabanga ukuthi lo nyaka kuzabe kungcono kulanyakenye.
Ikhisimu siyalo nyaka ngibone ngasoze ifanele emnyakeni izoba khona yona but ayisoze bemnandi ngoba ikhisimu liba lilanga lokuthi siyaphanana izipho. sishiyama ideas sijabule ngoba lililanga lokuzala kwenkosi yethu Jesu but ngendlela yalesi sifo esikhona lesa seCovid ngendlela esikhuphuka ngayo manje ama cases ayo aso angiboni kesimuzi sibakhona.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa ezivame ukuba sezifikile ezigabeni zeMandebeleni ngalesi sikhathi somnyaka azikafiki ngitsho lezimota ezivame ukuba sezibonakala ndawana yonke yalezi zigaba azikho lonyaka uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba ananzelele azivikele ekubambeni lolu bhubhane njalo abantu balandele iziqondiso zikahulumende zokumelana le-COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 177,690 wasila abedlula ikhulu 130,279 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,745 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lambili 42,666 kuthi kwabahlolwe bafunyanwa belegcikwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo babezinkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5678. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,998,638 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,980,917. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Indwendwe ziqhubeka zisiba zinde kobulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ingakafiki. Amanye amabhanga aze angezelela isikhathi sokuvula emizameni yokunceda uZulu ukubana athole iholo lakhe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwakhathesi umuntu uvunyelwe ukuthatha inkulungwane ezimbili zamadola ngeviki, i-$2,000, imali le ilingana lamadola alitshumi eMelika, i-$10, nxa kusetshenziswa isilinganiso somkambo wemali ongekho emthethweni. Umnumzana Gift Nleya, isisebenzi sikahulumende, uthi ukuze athole limali kumele alale ekudwendwe lokufolela phandle kwebhanga.
Hayi kubi lapha sibike emabhenki la. Kubi kulalwa khona, uvukwa khona. Nxa ungasalalanga khona imali anye kuyithole sibini. Ithi ngoba ungaphuza futhi uthi uyavukela khona uhambe ngo-2 uyathola sokukubi sibili anye kuyithole imali yakho. Abantu abafunayo i-cash kumbe amashopu nala e-government kuthiwe sizuza ama-cashback kungaba kuhle impela. Ngoba kathesi sizama ukulwa le-pandemic le-corona le at the same time sifuna ukuyela yena emabhenki.
Unkosikazi uNile Kumede umongi uthi aluba amabhanga abapha imali yabo yonke ngesikhathi lesi sekhefu.
Uvekezayo siyakukhisimusi njalo kuyinjayelo ukuthi vele abantwana sabe sesibathengela impahla ngesikhathi lesi. Nxa ule cash kungcono kakhulu ukuthi uthengele forex yakho phandle ukuthi uhambe ke usiyadinga ke impahla ema-flea market ngale. Ngoba ngalesi sikhathi vele abathengisayo babe ngakuncinci. Nxa ule cash yakho vele abakukhangeli into ye $10 ugcina usuyithenga ngenkalakatha yemali emangalisayo. Ubuye futhi lama bank charges lawa esiwabonayo. So ugcina usibona ukuthi kungcono lapho boda le line yona leyo ukuthi uthole i-cash.
Umnumzana Themba kuye moyo umbalisi uthi indwendwe emabhanga sezidala ezinye indleko ezingahlelwanga ngaphambilini.
Ama-civil servants athele nzima ukuthola imali yawo emabhenki. Ama-line ebhenki made kakhulu. Lapho abantu bayathola khona imali sigcina sokuthole inani elilutshwane ebhenki kudlulwa khona kutshonwa khona kodwa sesikubona kathesi abantu sebetshona ebhenki sebehlala ebhenki beze bedle yini imali abangayikhangelelanga lokhu kuthwalisa nzima abantu abavele bethwele nzima ngoba bengela mali.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi indwendwe zingakhuphuka uma kungakhitshwa imigoqo ekhona.
Kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe ezesabekayo emabhenki, abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo esithi nayo imijova labozukho bagadwa ngecash, ngokunjalo kwabantu sobalomlando kubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathole le mali zokuthi bagadise njalo umjovo. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi betshintshe umthetho lo unika abantu imali 2000 ngeviki. Abantu abahlala banikwa imali eningi kawana, umuntu athatha imali akazihambele kumbe uthethe 10,000 ukubale kuzabalekela ukuthi singabe lama-qs amakhulu khonaphana emabhenki.
Ingcwethi kwezomnotho zithi umumo okhona lo emabhanga udalwa yikuba uZulu akasela themba kumnotho welizwe kanye lamabhanga, osokwenza ukuba abantu bafise ukukhipha imali zabo zonke emabhanga bazigcinele ngekhaya. Zithi njalo kuyadingeka ukuba uhulumende akhe umnotho welizwe ongathandabuzwa nguZulu, kusetshenziswe imali engahlali isiwa esisindo njalo nje. Mhlawumbe lokhu kunganikeza abantu ithemba lokugcinisa imali zabo emabhanga, okungakhokhela ekuthini amabhanga enelise ukuboleka osomabhizimisi labo abazaqala ukuthuthukisa amabhizimusi abo kulethe imisebenzi elizweni. Kuviki ephelileyo, uDokotela John Mangwiro, usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, ephendula imibuzo kumhlangano obuqoqwe yikhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, uphe isiqiniseko kuZulu ukuba amabhanga ale mali eyaneleyo eyokupha onke umuntu. Wathi njalo okwenza abantu bafune ukubamba imali esandleni kungenxa yalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho abantu abalahlekelwa zimali ezazisemabhanga okwadalwa yikuwa kwesisindo semali yakuleli iqathaniswa leyangaphandle. Uthe kule ndingeko yokuba bazame ukwenza imali yakuleli ibe lesisindo, lokhu kuzadala ukuba intengo yempahla layo ihlaliseke ingahlali ikhuphuka njalo nje. Imali yakuleli iqhubeka isiwa isisindo emkambo wensitha, ikhulu lamadola eMelika i-100 US ilingana lamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Ukuthi uhulumende isilinganiso sakhe samadola alikhulu eMelika i-100 USD ilingana lamadola azinkulungwane ezilichumi i-$10,866. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba waphezulu o-High Court ePretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe sokudelela umthethwandaba. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Usethule isinqumo sawo e-High Court ePretoria lamhlanje, umthethwandaba uthe isinqumo esathathwa ngusikomiti wezamajele umnumzana Arthur Fraser esokhulula umnumzana Zuma ukuthi ayiqedelela isigwebo sakhe ekhaya kasikho emthethweni. Umthethwandaba uthe endaweni yalesinqumo esathathwayo usufaka isinqumo sokwala isicelo sikaZuma sokuthi akhitshwe ejele ngesizathu sokugula. Umthethwandaba uthe uZuma kufanele abuyele ejele ayiqedisa isigwebo sakhe senyanga ezilitshumi lanhlanu asiphiwa ngemva kokwala kulandela isinqumo somthethwandaba owuthe akayiphendula imibuzo kukomishini ehlola ngezenkohlakalo. Umthethwandaba abuye wathi inyanga eziphose zifike ezintathu umnumzana Zuma aziqede epika esemzini wakhe akufanelanga zibalwe xa esebuyele ukuyaqedelela isigwebo sakhe. Umthethwandaba usole isikomiti wezamajele ngemva kokuxolela uZuma kukati qula elibona ngokuxolelwa kwezibotshwa lalithe angakhululwa. Isinqumo somthethwandaba lesi sesisolwe kakhulu ngabaningi kwele South Africa kukuqela labeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kuyacaca ukuthi ukubotshwa kukaZuma bekuvele kungasetshenziswa umthetho kodwa inzondo nje kuphela.
ubotshwe namhlanje kusasa uyabiselwa kusasa uyangeniswa ke nje kanti nawe ungumuntu uyafuna ukuphumula so lokho kwenzakala ngakhona hayi lami ngiyabona ukuthi ikhona into eyenzakala phana esingayitshelwa ukuthi kanti kuhamba kanjani ngoba nakhona kunzima ukuthi manje ukholele ku-judiciary system ye-South Africa kanti yona ibona kanjani ukuthi le nto irongo le-right ngoba konke sokungathi kuyafana nje hayi mina ngibona ngathi kunesandla semfene lapha
umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi kuyadanisa okwenzeka kumsholozi
engakutsho mina ngalolu daba lukamsholozi soluludala mani udaba lolu umsholozi usegugile akayekeli umsholozi eziphumulele ekhaya akayekeli umsholozi eziphumulele ekhaya bakithi
ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusa Umuzi Sibanda uthi lobanje lesinqumo sisitsho ukuthi umnumzana Zuma abuyele ejele kusase lamanyathelo angawathatha ukwenqaba lokhu
sengafaka isicelo esokuthi aphikisane nesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli esokuthi ukunikezwa kwakhe ukuxolelwa kwesigwebo sakhe kube kungekho emthethweni ngaleso sikhathi kusho ukuthi maye sefakile isicelo seappeal uvumelekile ukuthi angahlala ngaphandle makuyukuthi bayamnqabela lokho usengafaka isicelo sebail ukuthi konke kusenziwa lokho abe ngaphandle ngoba sonke isiboshwa sinemvume yokuthola ibail ikakhulukazi umongameli okwazakala ukuthi ngeke abaleke elizweni
usenjalo inhlanganiso yeJacob Zuma Foundation ethi umnumzana Zuma usebhalele emthethweni ndaba ecela ithuba lokuphikisana lalesi sigwebo ngakwelinye icelo ugatsha lwezamajele luthi lusakhangelisisa lesigwebo andubana oluthathe enyathelo ngalokho okwethulwe kulesi sigwebo kugoqela ukubuyiselwa kukaZuma ejele. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ku live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums khangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa loTawanda Chitapa oyidlalela iqembu lenguqu ele Highlanders osengumqondisi weNorton Healthcare esesigabeni seKentucky khonapha eMelika. Uchitapa nguye njalo umnikazi weLand LCC inkampani encedisa izibhedlela ekufakeni imitshina yokulonda imikhuhlane lokunye.
Ngakhulele eGwabalanda sibili khonaphana koJTemba sasidlala emakhosi. Yikho sasidlala khona ibhora khonaphana sisangabafana abancane.
Ezigwagweni?
Hayi, ezigwagweni sibili ye.
Ye, akusitshela ukuthi kade siwenzani njalo wafika lapha nini?
Kathesi ngisebenza lapha eLouisville, ikhampani engiyisebenzelayo kuthiwa yiNorton Healthcare, yi-health system sibili enkulu ukwedlula zonke lapha eKentucky. Ngisebenza ngingumphathi ntambo onceda ngendaba zedata, driving ama decisions, data-based, that's what they call them now, ku-company.
Singathi uyenzani sibinqa abantu ungabatshela nje ngamafutshane ukuthi ubamba lokhu umtshina kumbamba amabhawudo kumbe lokhu lalokho.
Hayi, okwakathesi mina umtshina ngisabambi but abantu abangisebenzelayo bababambayo esikwenzayo ukuthatha yonke idata yekhampani sibe sesisebenzisa i-maths, i-computer science, the statistics ukuthi sikhangele ezintweni zakhona zoneza ama-data assets. Sibe sesifuna ukuthi kumeka umumo wezinto unjani ku-company. Then amanye ompathi ntamba ku-company bebe sebesebenzisa esiyabe sikubonile khonaphana ukwenza ama-decisions for i-company.
Ngathi khona manje lapho usebenza khona ubona ngani kule mali kumbe kunjani? Abantu phela bayabuza ukuthi kambe kungabe kunjani khona.
Imali khona but ayisiyo yami. Hayi, imali khona sibili. I-healthcare ngenye la i-industry khonapha e-America eyokuthi loba kuthiwa kulani okwenzakalayo abantu bavele bayabe bekhona abagulayo. So akula mkuma 365 days ngomnyaka iminyango yabe ivulekile. So hayi, ukuba khona ikhona imali ku-healthcare.
Yeso singathi swasebenza kanganani labantu khona pho njalo labo bantu osebenza labo ngabantu abanjani?
Lapha eKentucky sengisebenze for 6 years. Ngingakasebenzi lapha eKentucky ngangimazakele yakhe. Ngisebenza ngiyiconsultant. Kodwa abantu engisebenza labo esikhathini esiningi lapha eKentucky ngabantu abanjengabo CEO oyabe engumkhulu mkhulu wekhampani labantu bakhe ngoba esikhathini esiningi babe bezama ukuthi bebone ukuthi umumo wekhampani ume kanjani. Bebe sebebona ukuthi lapho kumele khona bangani bayavala-vala kungaphi ukuze ikhampani iphumelele sibili.
Singathi ke kubona abakhulukhulu sibe babekhangela into ezinjani. Nxa ungakuthatha nje ukuwodwa ukuthi lokho yikho ngani kwenzakala kwilcare nxa ngikuhluza-hluza nje.
Esikhathini esiningi thina enkampanini esikiyo we have about 2,000 metrics that esiwakhangelayo. Kodwa i-example engingakunika yona yile ukuthi nxa bekhangela befuna ukuthi imikhuhlane esiyibonayo engani yiyo egcwele endaweni lapha kuma-patients esiwakhangele yiwaphi. So it's one example. Okunye sijayele ukukubona vele ama-patients ethu engadischarge esibhedlela akufanelanga bebe bephenduka. Nxa bephenduka kutsho ukuthi siyaphambanisa something ku-first visit liya. So siyakhangela futhi khonaphana ama-patients nxa ephenduka, especially within 30 days. Siwakhangele sibona ukuthi baphendukiswa yini, sibe sesibona ukuthi kuyini esingakwazi ukuthi sikulungise ukuthi bengasaphenduki esibhedlela. Kukahle sibe inxakwe ukuthi bahamba ku-outpatient bayebona udokotela outpatient. But ukuphenduka esibhedlela kubonakala kuyinto engalungayo.
Ye, so ke siyabona njalo le company yakho kuthiwa i-Eland LLC. Yini le ukhuluma ngempofu, something like that, eh?
Yeah. Hayi, vele mina isibongo sami ngisakompofu, so ngakubona kufanele ukuthi ngiqalise i-company le ngike ninike okhokho okuyimbijana. Yeah, i-Eland iyancedisa khonokho engikwenzayo nisemsebenzini engisebenza kiyo. Ngincedisa abanye aba-out of state ukuthi besethe up for success ngendaba yona le ukuthi bebe besebenzisa ama-computer, le statistics, le maths, ukwenza i-business. Ngoba yikho, it's the best way to go. So, kunama intangibles ukuthi lami loba ngingasidokotela, but nxa nginikeza i-information kubo-administrator, lakubodokotela, ngimeceleni kwabo mbancedisa, lami ngingazifaka khona phana ukuthi hhayi, ngincedisile ukuphephisa ama-patients.
Utawanda Chitapa ngomunye wabaqondisi benkampani e-Norton Healthcare. Lapho ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Kentucky khonapha eMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlanu abaphephela kweleBotswana abakade bephanyike emthethondaba udaba labo lokulwisa ukubuyiselwa ekhaya. Sebelahle ithemba ngemva kokuba umthethondaba waphezulu owayayikhothi eHaberon ulahlele khatshana udaba lwabo. Umqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Umthethondaba waphezulu owe-High Court unqume ukuba isiphepheli lezi azilasikhalo esiqinileyo ukuthi udaba lwazo lulalelwe yileli dale. Abahlanu laba babephanyeke udaba bekhala ngokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba belakho uhlukuluzwa ngurhulumente weZANU-PF. Abanye badinga ubuphepheli eBotswana emva kokutshiya ibutho kweleZimbabwe ngomnyaka 2004 kanti wesihlanu wayelilunga le-MDC. Kodwa umthethwandaba uthi udaba lolu luphanyekwe soludlulwe isikhathi njalo kulasitshengisilo sokuthi isiphepheli zilo daba oluqinileyo okokuthi umthethwandaba ungaginqula isinqumo sikarhulumente weBotswana. Urhulumente weBotswana esebenzisana lowezimbabwe kanye lenhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, i-UNHCR, yanquma ukuthi isimo sesiqondile eZimbabwe ukuthi isiphepheli phindele ekhaya. Iningi labuyiselwa nyakenye lokuqaleni kwawona lo mnyaka, kodwa abahlanu labo balanda umthethwandaba bedinga ukumisa ukuthi baphindele ekhaya. Ngemva kokuba umthethwandaba waphezulu lahle isicelo sesiphepheli, igqwetha belibamela umnumzana uBonye Jonasi ujele Studio 7 ukuthi amathuba okuphumelela uma bengaphanyika isikhalazo emthethwandaba waphezulu oye Court of Appeal asemalutshwane. Lokhu sekusitsho ukuthi isiphepheli ezinhlanu lezi sesikhangele ukuthi zibuyiselwe eZimbabwe noma yisiphi isikhathi. Omunye wesiphepheli ongafisayo uqanjwa ngegama uhlaba omkhulu uMkhosi esithi kuzaba nzima uma bengabuyiselwa eZimbabwe.
disappointed about the judgment. Really, we didn't expect that from a human rights judge, because as it is,
sijane kakhulu ngesahlulelo lesi ngikade singasikhangelelanga kumahluli owaziwayo ngezamalungelo oluntu. Mina ngahlukuluzwa kakhulu eZimbabwe kuthiwa ngifuna ukugemula uhulumende angazi ukuthi kuzokwenzakalani uma ngibuyela eZimbabwe.
Omunye owayesiphepheli eBotswana engakabuyiselwa eZimbabwe oqaleni komnyaka, umzana wasuthibi uthi bekusobala ukuthi abanye bakhe baza kwehlulwa kulolu daba emthethwandaba.
Ubesile themba ukuthi amadoda lawa abanye abaseleyo bazothola engakuthi yi-justice ngesikhiwa, but kwehluli njengoba lathi sakubona ukuthi kuzehlula, but singakwanisi ukuthi singabatshela ukuthi bagijimisa umoya ukubophisa imbe ukufuna ukuya emthathandaba ndabeni lohulumende ikuxotshe umoya. Futhi ayisiwo ama refugee okuqala okuhamba ekhoti belusa ama khoti ama Namibia bahamba bawini ikhoti yabo uhulumende waphila badliwa. Ubeyingaba ngeyokuqala lapha eAfrika ukuthi ama refugee ihambe ekhoti bathola ijustice.
Uqhubeke sithi owenza le mthethwandaba sokutshengisa ukuthi uhulumende weBotswana nguye wathatha isinqumo sokuthi isiphepheli zibuyiselwe emuva.
Ilizwe lakhanzela ama-status ama-refugees asiko UNHCR, i-government of Botswana. I-UNHCR layo yangenelela phakathi. Into esimangalisayo kakhulu lapha baba ikuthi laba baseleyo kulabanye ama-refugees eBotswana, amaZimbabweans eBotswana abanikezwa i-resettlement. Masi ngafuna ukubuzisisa ukuthi why bayithola i-resettlement indaba yokuthi lapha bavela khona kulokuhlukubezwa ukuthize, but now bayabanika i-resettlement abanye babadenya. Hayi, into leyi iyasixaka, iyasizondisa, iyasidanisa kakhulu baba.
Kodwa umphathi ntambo wezomvikela eBotswana umzana kaHiso Musi uthi isiphepheli zabuyiselwa ngokuthanda kwazo ungela kubanjwa ngamandla. IBotswana njalo ithi kwaqala kwaba lophenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-UNHCR ukuze kube lesiqiniseko sokuthi isimo eZimbabwe sesilungele ukuthi isiphepheli siphindele. Ngenxa yokuthi bazabuyiselwa bebanjwa ngamandla, isiphepheli esihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba kasoke sithole imfanelo yatholwa ngabanye ababuyela ngaphambilini, bona abaphiwa kufanele imali lokhu udla ukuthi bayiqala impilo kakusha eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukani izihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi ngamandla eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Indwendwe zabantu ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi labo asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ingakafiki. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court e-Pretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngesithi yasidibaneni njalo ngo-6:30 ekusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila kukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.